Kuliqiniso ukuthi namhla ngicelwe amapholisa e-1 i-CID Law and Order Section bebelabanye be-President's Office. Ngihambile khona le ndegqwetha elimphelekezekileyo khonale. Bafika khonale bathi bazwa amakungakunga ukuthi mina ngibhizi ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi ku-SADC Summit ukuthi beyitshengisela ungamukeli ukukhokhela kukamnangagwalapha eZimbabwe. So mina ngisengangibajoda angazi ukuthi bakhuluma ngani ma befisa ukuthi ni batshengise ubufakazi babanjengisi. So bathi okwamanje asikakwazi ukuthi uhamba njani, kodwa siyakukhuthaza ukuthi ma ufuna ukutshengisela ulelungelo lokucela imvumo ngithi emapholiseni sokusekela, kodwa ungayenza ungela amapholisa awutshithi sokubopha.
Siyabona ukuthi ubulo councilor wakhona ngapho eWange. Bebelicabangela ntonye yini lo babili?
Kukhanya kulabantu abanye abephatha babanika amaviso ngoba izolo babupha omunye okuthiwa ngucross mkhululele esitokisini nomunye futhi okuthiwa ngubrian nyon bamthathela ifoni khona bembisele namhla ifoni and then lalo ukhansile umasulu layo babili bambisile. So kutsho ukuthi abanye abantu abasebenza kathi ngoba banika amaviso ukuthi laba bantu bamelele babuse kunabo. Ngigcine kulo promise yesitokisini angazi umbesephume ngoba igqota belisele khonale ngoba ngomthetho amapholisa avumele ukugcina umuntu for 48 hours ma befuna ukumbusisa ngodaba.
Igqwetha lenu ngubani?
Kuthiwa ngulinda Mthombeni usebenza kabakonkala but ucelwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Libone ngani bekuyikubuzwa nje kuphela lokhu kumbe kulokuhlukunyezwa thile?
Indaba yakhona angiyiboni isebenze kakuhle ngoba amapholisa amele alandele abantu abangamatsotsi mbamasela mbabayizigebenga. Thina esiku ezombusazwe kumele basitshiye senze indawo zombusazwe. So sokha ngathi bona amapholisa asebenza umsebenzi wombusazwe ukuthi ni ma abantu befuna ukwenza into zombusazwe amapholisa nasebesebengathi abantu ohlango labo abahlangothi labo sebengathi labo ngabanye abembusazwe. So abafocus on i-law and order kulokuthini baphongulandelela amakuwa ezepolitics.
So luphelile du yini lolu daba ukuthi seliqedelane lawo amapholisa?
Bathe basakhangelisisa udaba lakhona ngoba lo nye ufakazi bazasicela ukuthi sibuye futhi okwamanje basebesikhululile.